amazwi amongameli acho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona kokusukela kubukhokheli khona ngale bakhona abantu abangcolileyo abanjalo abanye bazafumanisa kabangcolile ngokunjalo umongameli lapho uzama ukuthi abeke sobala ukuthi akulabo ukuthi ungubani kodwa ke khonapho ikakhulu ukubukhokhela ukuphezulu kumele abantu bashiyane lokwenza izinto zokugelekela yikho okunjalo okubalwayo ukuthi ngezindlela uhulumende wethu angaka akumelele anjalo aye phambili ngecorruption ekhona i-corruption le ekhona ingaqedwa kuphela yindlela yena leyo umongameli atsho ukuthi akhongoleyo kaphume ame phandle engabi khona ezinhlelweni lezi ezikhona zokukhulumisela lempilo.
So siyabona ukuthi-ke kulezinye iziphathamandla zikahulumende eziyake zibotshwe kodwa zingabotshwa-ke ziyakhululwa sizwile njalo ngeviki ephelileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhononi zithi bangazibopha abanye abantu bayakhululwa ngesiphangiphangi so kutho ukuthi lokhu kwenza ukuthi ungathembeki ubona zani pho kumele kwenziweni ngoba sengazani lokhu kuyinto kuyahlupha lokho
gethu yazi into ekhuluma iqakatheki kakhulu ena le into ethi lo ngumongameli layiqakatheki kakhulu yazi ukuthi isupho selukhona la yikuthi abantu sebengani abaselathemba lokuthi uhulumende sibili ulokulwisa i-corruption yikho upresident wathi yena bona bengabo abantu umthetho njengoba usenziwa abantu emakhoti ngale kumele nabo benze umsebenzi umsebenzi ukuthi onoyenziwayo ukuthi umuntu ofumanisa lento ocala kaboshwe kuthi zabona abantu bonke abangenisa emakhoti bayaphuma kuyazihambela phuma ngenisa emakhoti uyaphuma kuyazihambela so konokwana aze kuthiya abantu bengani babona ngani ngamadlwane into eyenziwayo kube kanti abantu bemele baboshwe amakhoti la ayenza umsebenzi bengayenzi into zokugwelegwela amakhoti la sekune-corruption kakhulu emakhoti la yokubona kusenza njalo so babishele imisebenzi kamongameli emuva laba bantu abamncedisa umongameli in the fight against corruption if ucorruption kumele ilwise umuntu wonke la makhoti la ayilwise engafika umuntu esincaisike emakhoti ngale abantu bethu uyabhadala izimali sebezibonakala bezihambela phandle.